Nxa sizafundisa isindebele, isindebele sangkhona sibuye sisibulale njalo kutsho ukuthini. So kuqakathekile ukuthi even abantu ababhalayo amabhuku siyakwazi ukuthi abantu abanengi kathesi sebexotshana lokuthi sokudingwa i-curriculum entsha. Sebexotshana lokuthi kumele ukuthi kubhalwe amabhuku amatsha. Kodwa kayisikho phela ukuthi umuntu wonke angavuka vele engumuntu osekwanisa ukubhala ibhuku. Vele bagijime bayekele ukuthi badinge abantu abakwaziyo ukuthi ilokhuzeni language isindebele injani. So kuqakathekile khonokho ukuthi amabhuku lawo akhitshwe kusecirculation, akhitshwe kuma-bookshop ngoba azaphambanisa abantwana. Kumele ukuthi uhulumende uminister we-education kube khona ukuthi uhlalwe phansi ama-standards abe khona kupasiswe ukuthi amabhuku afunakalayo yiwani. Lawo esingawafuniyo vele siwakhiphe ku-circulation singasoze siwabone ngitsho ezitaradeni ngoba kungasiphambanisela imfundo yabantwana. Nxa sikhangele thina amasiko ethu sikhuluma ngesiNdebele, sikhuluma ngesiShona, ama-languages ethu angu-16 lama-sign language, kumele ukuthi sifundise ngendlela ezafundisa abantwana ukuthi amasiko ethu siwagcine, i-language yethu layo siyifundise iphume ivuthiwe. Hayi khona ukuthi sibe sifundisa izinto ezingayisiso ngoba sesekele abantwana befunda amabhuku angasiwo. Lokho vele thina njengababalisi asikukhuthazi, vele kasikufuni.
Nxa kulotshwa ingwalo ezisetshenziswa ezikolo lapha babagundane, kalibizwa yini lani njengababalisi ukuthi lizexwayisa, lizibale, libone ukuthi zilotshwe kakuhle andubana zidindwe?
Ababalisi labo bayakhuthazwa ukuthi babhale bona. Nxa kubhalwa ingwalo kakuvalelwa muntu ukuthi nxa ungumbalisi kawubhali kumbeni njani. Hayi, uyabhala phela. Kube sokupasiswa ngabakwaziyo ukuthi ibhuku lele olibhaleyo umqoto sibili ukuthi yikho obhala ngakho. So kuyabe kuqakathekile khonokho ukuthi kube lama-standards anjalo ukuthi esintwini esindebeleni kube labantu abakwaziyo sibili ukuthi yebo lesi yisi sindebele esiphezulu esisifunayo.